Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-21 Mphalakazi 2023 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto.
Abantu eZimbabwe ayisibo bebandleli lodwa, abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa. Abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele, bekhulume ngobandlululo, bakhulume ngokuncindezelwa.
Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhova lamuhla labo balisiwe ukuqhuba lomhlangano ngamapholisa.
Bayawazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi bathunywa ngomlanga kunye batshelile amapholisa ukuthi no, this is not going to end well.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo ngoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asetheswe icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ukubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisela utsekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto eChidungwiza. Inhlanganiso okuthiwa yiJob Sikhala Solidarity Council ibicele imvumo emapholiseni ukuthi iqhube umhlangano enkundleni yeHuruyatso eChidungwiza, kodwa amapholisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba indlela efakwe isicelo sabo ingayisiyo efunwa ngumthetho. Amapholisa kawacacanga ukuthi indlela bani abayingayilandelanga. Umqoqi wenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Campaign umnumzana Obed Masaraure uthe inyathelo lithethwe ngamapholisa litshengisa ukuthi bengezwa ibizo elithi Job Sikhala bayagedla amazinyo. Usikhala usejele lapho asehlezi okomnyaka owodwa lengxenye engathoniswa. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe ebingenye zenhlanganiso ebezikhangelelwe ukuphawusekelo umnumzana Themba kuye moyo.
Okwakuqala hlehle thina akade sikuyenza bekungaso kutshengisela ukuthi abantu bebebhidikithi, bekuyindlela yokuthi abantu bayekhala ihlangano yokuxoxwa. Besiyakhuluma ngendlela uJob Sikhala aphathwe ngayo nangendlela okuphathwa ngayo bonke abantu abakhangelelwe ukuthi ngama-politically opposition members. Okunye sikukhangelayo okukhulu kakhulu, sizama ukubona ukuthi kanti eZimbabwe i-democracy okukhulunywa ngayo iyavumela i-multi-party association, i-multi-party association of ordinary members. Abantu nxa sebekhuluma ngezombusazwe bese bebotshwa bengathonisiswa. Thina kakhulu kakhulu ade sifuna ukuyakuveza sikuyenze ukuthi sikhangele indaba kaJob Sikhala. Lesikhathi asesihleli, lesikhathi esisetshenziswayo ukuthi lamuntu senkantolo kusase uphumile, izinto zenu ziyana zonke nxa sezibuya zisitshengisa ukuthi umthetho weZimbabwe awusivumeli ukuthi ube ngumuntu okhululekileyo ukukhuluma indaba zakho.
Manje libona kumele kwenziweni njengoba livinjwa ukutshengisela phezu kwalolu daba?
Okubalulekileyo sikhangela ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo, abantu abahamba empini abalelwa ilizwe leli okwakuqala kwakuyikunikeza amalungelo alingeneyo ebantwini bonke singakhangelelanga ukuthi umuntu ume kuluphuhlangothi sikhangele kathesi nxa sesihlangana lale indaba enje ukuthi thina kasisami ukukhuluma ngakho sesifuna ukukhuluma ngakho size sikhulume ngazo zonke ezinye izibotshwa ezibotshwayo zibotshelwa indaba yezombusazwe okwamanje sesikhangele ukuthi ikhansili le ekaJob Scholar Solidarity inabe zonke indawo ifike kade sinqabe khangela ukuthi kuseHarare nqabe khangela ukuthi kubulawayo bathola ukuthi sisendaweni yonke sikhuluma ngegama elifana nayo ngezinye indlela sebesincedile ukuvula amasango ethu ukuthi amasango kavuleke kukhulunywe ngendaba eyenzakalayo eZimbabwe ngokuhlukunyezwa kwabantu benakanwele ukuthi baku-opposition benakanwele ukuthi balwisana lohulumende lanxa sikhangele ukuthi abantu bamela abantu bafuna ukuthi abantu eZimbabwe ayisibo bebandlela ilodo abantu eZimbabwe ayisibo be-political party eyodwa abantu eZimbabwe bakhululekile ukuthi bazimele bekhulume ngobandlululo bakhulume ngokuncindezelwa ngokunjalo thina sithi amasango sevale sevulekile ukuthi yonke indawo ama provinces wonke ngawazimisele ukukhuluma ngenhlupho abalazo sinjenje ke ngalesi sikhathi kade sesilohlelo lokuthi akuyehle kugcwala indawo yonke sibone ukuthi kumiswa bani engapi
lo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe kusenjalo abegcele leMRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba lamuhla labo balisiwe ukuqhuba umhlangano wabo ngamapolisa amapolisa athi awasoze abaphe imvumo ngoba kulembiko ethi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela elizweni jikelele ngalokho amapolisa awasoze enelise kulondoloza ukuthula elizweni kodwa iziphathamandla zebandla le-CCC zilandule ukuthi kulokutshengisela ukuqoqwa libandla labo sixoxe lomunye wabagcina isihlalo becele lebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo
ACCC is fighting for democracy and Kenya we are fighting for independence. We are fighting for the external sovereignty that we were deprived of in 1893 kungena amakiwa the 76 ban. Kenya we are saying that independence must be restored. But namda siyamangala amapolisa esinikisizathu kwenyipho isizathu senyipolitical party engekho ku ideology yethu. Sabe sesithi no mapolisa lina you are only there to enforce law not to interpret law. The moment you conflict our activities, our ACCC, our MRP, you are against democracy and constitutionalism. Kina alumana besifuna ukuthi sikwenze ngenkani. Besiza kwenza bayakwazi ukuthi bangayenzi ubumbulu singena e-stadium. Bangayenzi into ezingayisizo singena e-stadium. Bayakwazi ukuthi umkombandlela rakhe nguwo okhona to map iway forward yokukhululizwe leZimbabwe engena international lobbying but eyokuthi international society ibona ukuthi abantu bemathebelini bafuna ukukhululeka so bayivimbile ezimbe kanjalo that we have gone through the legal processes sithethi nake siphalelini i-cancellation lokuzini yesidonselele isikhathi sonke ngoba kade bengafuna ukuthi bebhale i-cancellation of the initial authorizing letter. The authorizing letter eyokuqala yasivumela besesabele ukuthi sizathatha amanyethelo apesiwa i-justice so basibhalele ngoba kade sokuchisesichingelana ngendaba yomthetho so we went there with the co-chairperson ubaba Mfula lo-convena wethu ubaba uThompson Love bagcine sebeyibhalile incwadi ye-cancellation then we took the letter to the lawyer who is now bound to take ama legal proceedings against the unconstitutionality of the ban of the rally, but we are still pursuing the issue from 21 December. Ukuthi ibe impumela, impumelelo, isiyoyenza imkombane la rally, sesisebenzisa ini, the legal process. But that is not going to end well. We last rally, ukutshela amapolisa le, bangaqhubekela phambili bebehave in a manner that is not in the constitution of Zimbabwe and in the international laws of the world. Tina, you option yet silayo katesi, we only accept into ele alignment towards self-determination according to the international society.
Manje lizathatha nyathelo bani, lizaqhubekela phambili na kumbe lizalinda ukuthi lize liphiwe imvumo.
Tina irali yetu, as long ama lawyers yetu angasithi go ahead, we are going ahead. And bangabonanga ni siyabesaba ukubalanda besenzela idemocracy, sisenzela khonokuyana kokuthi silabantu abakithi abasetshele for i-MRP 9 labantu abababalile abafuna ukubabamba lokuthi bebhidlize i-impact esikhona ku-MRP ne-self-determination and bayakwazi ukuthi i-MRP esilayo kathesi yiyo kuphela esifuna ukukhululiswa. Angaze yenzeni nxa ukuthi badunywa ngumnanga kungibatshelile amapolisa ukuthi no, this is not going to end well. Lina mapolisa lihola imali yama-taxpayers, yama-ratepayers. Rifuzanga ndilalele enye indoda evuka ijonje igolide ihambe siyayenza ama-deals awo. Umgaba uthiye abantu abagibe nama-15 and more farms likhona lini.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla le-MRP. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi azisoze zenelise ukuya ekhaya njengenjayelo njengoba zibhekane lodubo lokuswelakala kwemali kanye lokwanda kwendingeko zabazali lezinye izihlobo eziseZimbabwe ezikhangelane lendlala lokusilela kwemali. Ukuhlaziya lolu daba, uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eye-Progressive Zimbabweans in South Africa.
Ya ngibona ngokuthi abantu abaningi isimo sisekhaya asikho right and abantu abanamali, ilizwe lethu vele kahle kahle alisenayo i-foreign currency engeyabo, imali engeyabo kahle kahle. And okunye okwenza abantu bengahambi, izinto sezidura, so yinto yenza ukuthi abantu bengahambi emakhaya. And okunye futhi okwenza abantu bethuke ngendlela engizwe ngayo, ngizwe ngani kuzoba ne strike kumbe ngithi imarch eBulawayo mhla ka 22, so zothola ukuthi abanye bazwe khonokho bayesaba ukuthi bazothola uswazi emakhaya.
Kanti udubo lokuswelakala kwezimali lolu seluvela ngaphi ebantwini abasebenzela eSouth Africa osekusenza ukuthi bengenelisi ukuphenduka ekhaya?
Umsebenzi ayisatholakali eSouth Africa, that's why abantu abaningi sikhalela ukuthi sibe lelungelo lethu imisebenzi ivuleke emakhaya. Sikwazi ukuthi njenge-youth elandela emuva layo ithole imisebenzi, ikwazi ukukhusela abantu abayo. Yikho okudalela ukuthi abantu bengaya emakhaya beletha abantwana ngapha. Into yobuhlungu kakhulu, besicela ukuthi i-government izame ukuthi sinakekele lapho.
Sikhangela-ke okwenzakalayo konke lokhu, singabona kusiba lo mahluko kukhisimusi yalonyaka nxa siyiqathanisa le khisimusi eminye iminyaka edluleyo, ikakhulu kulabo abasebenzela khona ngapho kwele South Africa.
Izobe ihluke kakhulu 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 ngoba abantu abaningi bakhala ukuthi abala mali. Izobe ihluke kakhulu, izususize endele endlala. Yikho thina sikhala siyi-progressive, i-progressive sikhalela naleyo ukuthi khalela amalungelo abantu. Yikho sikukhalela khona, sikhalela ukuthi sibe la malungelo, sibe lempumelelo eZimbabwe. I-Christmas yalonyaka vele abantu ayisozibe right because bhekale manje lezulu alikho, indlala basendlaleni, abantu abaningi abasebenzi especially ngapha e-Gold. That's why beletha abantwana ngapha
Hello ke ngumnumzana Lizwe Dube olwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa phansi kwenhlanganiso ye-Progressive Zimbabweans in South Africa. Ubexoxa ecingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kwele South Africa. Uma manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani ku-Studio 7, njani ku-Studio 7. Siyabona bakhuluma lapha kuthiwa kulungiselelwa iholiday ekamhla ka-22 December. Mina njenge-ground survivor angithakazeleli leli langa. Ngisidedile limbisela ama-nightmares, limbisela imicabango ebuhlungu kakhulu into esayenziwayo. Ngoba abantu bahlukuluzwa kakhulu. Ngithi mina lilanga lokuthi sifundise abantu bethu ukuthi saphathwa njani kuleli lizwe. Abantu bebulawa, umama bedlengula, imizitshiswa, abantu bakithi bexutshwa. Bebaleka besiye eGoli ukuze bonabo abavele eMpumalanga bebuye bezothatha indawo zabo ngapha kule Mandebeleni. Kunaveleka imililanga elibi kakhulu ukuthi kuvela solanga endikhumbula kuhle. Ngiyacaphuka kakhulu uma kukhulunywa ngalokhu, ngithelela ulaka kodwa ngiswele ukuthi ngizayenzani.
Studio 7, Studio 7 injani? Ngithanda ukukhuluma ubaba lo Anglican Isibande. Hhayi, ubaba uyakwazi ukumkhulumela uMthuli Ncube, uyakwazi ukuyikhulumela iZanu PF, kodwa iyakwazi ukuthi iZanu PF ihluleka naye uMthuli Ncube iyehluleka, kodwa hhayi bakhulumela kamnandi. Iyakwazi ukukhuluma meli into emdlisayo, into adla kuyo, awuyakwazi ukuyikhulumela, awuyakhanya ukuthi naye ngomunye odlayo sibili nothi kancane. UMthuli Ncube nxa ibona ukuthi i-economy yeZimbabwe kayenzi, wayengayekeli, kayekele phela umsebenzi wankhona. IZANU PF ukuthi asitshele ngabo ESAP, asitshele ngabani ngokuhamba ngokuthatha amaplazi, thina kusincedi ngalutho. Kanti iZANU PF yathi izokhona ukulungisa i-economy phezu kwakhonokho. So if isehluleka ukulungisa i-economy, kayekele ikukwehluleka kwangkhona phela, ikukwehluleka kwangkhona. Kumele angisinikeze ama-excuse, kumele iphume sibone abanye abazolungisilizwa. Yena kumele iphume iZANU PF. Babusibanda angazi ukuthi ngumfundisi onjani osupport iZANU PF, because iZANU PF isupporta ngabantu abangcolileyo, ngabantu abanegazi kuphela ezandleni. So yena angazi ukuthi ngumfundisi onjani baba. Eyi, izubuhlungu kanjani.
Studio 7 linjani? Okhulumayo ngutshudio kaMthembu kobulawayo lapha. Indaba kasayingezwe leyo ingani isisihluphi kakhulu emoyeni. Bengifisa ukuba aluba upresident we-CCC executive yakhe yonke bayahlangana, bahlale phansi, bayenze i-structure esizayenza ukuthi uSengizwe engabi khona, ahle azibone ukuthi yena vele ayisilo lunga le-party leyi. Yindlela yokuthi umuntu lo sihlukane laye, engasihlukumezi kangase sihlukumeze kakhulu 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 kakhulu. Ngendlela enjalo kumele ukuthi kuhlalwe phansi, kuhlalwe kwenziwe ama-structures akhanyayo ukuthi ubani ngubani, ubani ngubani, ubani lesikhundla lesi, okhulumayo ngubani, olamandla lawa ngubani, okwenza lokhu ngubani. Ngoba nxa kunje singazani ukuthi sisemahlangeni, into kwizingane sidlala ibhola elingelamoya. Hhayi, bakithi asizamini ukuthi sinakakeli senzini into ezasiphumelelisa kusasekude abantuabethu labazukulu bethu. Yabona
Studio 7, ndivuka njani basakazi labalaleli. Hhayi, siyavuka. Hhayi, sibonge izindaba ebona indaba yaseZimbabwe, indaba yabo-CCC, indaba yabo-Jabang, uChamisa, omnangagwa, Zimbabwe nje ezinonsense, into engekhoyo ke leyana. Singabantu beZimbabwe ngendlela nje sokumele esesihlupheke ngakhona, into sokumele siyenze iyodwa nje, sokumele sike sibheke sikhangele. Khuluma lani bantu basemashonaland kakhulu lini, ngoba lina yini elifuna ukulokhu lizibhizile izibhekele esayidini, lifuna ukuvotela abantu benu abangamashona votela, kodwa le babona ukuthi basihlinzele ezibini labantu. Kungani lingake lithi lani liyabona ukuthi ikhona izaphu? Make ukuthi i-MRP aliyithandi ngoba dithi lina ayilifuni, yalibandlulula. Votelani izaphu, votelani izaphu, sikhipheni iZANU PF ngezaphu, sikhipheni iZANU PF ngezaphu, izinto zibe right. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7, sanibonani. Okungenelaamhlanhla Lucky weSiganda endaweni yakumgogoni mbeliswakhe. Mina into endithanda ukuyazi ukuthi kade uChamisa yena wahlutshwa noJabang ukuthi akhiphe uJabang, kusho ukuthi uChamisa naye kule sitsotsi thizeni osenzayo. So angazami ukuvelela abantu egcekeni.
Amatshono Studio 7, ya like libe liyakubona ke Studio 7 lalaba kade lokhu esitiuJabang uright. Nango uJabang ephelandaba Jabalala iZANU isifake yona le uchuma nolo obesebenza lo Sengizwe udiliza i-CCC ukuthi yena angene. IZANU isifake into abe yi-candidate uChuma kuma-by-elections. So kumgceke-ke ukuthi uChuma obesebenza lo Jabang into one. So into kumele siyenze bantu bephelandaba Jabalala ukuthi let's make sure ukuthi uChuma engawini. Kungangcono bengakhipha u-Osterloss i-candidate, ukuthi ngabe i-candidate sivoteleni lo woga chava ngumthengisi lo uchuma vele ngangeni ngoba lapha singake sifake izizano ngeback door uchava ngikwade kufunda kodwa asikhawuliseni singaspoil amapapers but let's make sure ukuthi lo uchuma lo okhotha izizano day and night vele anganyatheli ube vele edinga khona ukuthi basebenze lo chava ukuthi sokuyaxotshwa lo kachamisa kungene uchuma let's make sure ukuthi vele angangeni uchuma ngoba uchuma izizano liyane inyanisa enyanisa nyanyi
kusabengele emsakazweni kuyadanisa kakhulu ukuzwa igqoda likasengezo Chabango elingunqobane esithole eyikhulumela indaba kasengezo Chabango engani yinto ezwayo endlebeni zethu singamazimbabweni ekhohlwa kwazi ukuthi ubuhlungu abasizwisabona faa lo muntu okuncweba isilonda izanu PF kade ihlukumeza amazimbabweni and amazimbabweni akayifuni lawo akwazi ngaswa bethatha ifesi kachamisa ngenkani besayikhipha enkantolo ujaji esithi sisebenzisane linasengezo Chabango i-3C ngeyenu kodwa bekwazi ukuthi upresident we-3C akayivumi leyo nto le fesi yakhe bayisebenzisa ngenkani njengezanu vele ibusa amazimbabweni ngenkani amazimbabweni izanu ayizonde njengosengezo Chabango laye lunqobane bahambe kuze ukhaliphane phugeni ukuthi ma abantu bemhlebele emadlebeni bathini ngendaba yakhe yikho engasayikhulumeli ukhaliphane phugeni sikhulunyelwa nguye indaba yakhe lo sengezo Chabango bathemba izinkantolo zezanu bathunywe izanu kodwa amazimbabweni wona akwazi lapho ami khona abayifuni ngitsho la kancane lento kasengezo Chabango yokurikhola abantu esabafakayo thina bekurikholwa ikhoti ngoba ikhoti izanu esasibadlile izekhi ehlulekile ukusiriga namhla baphinda futhi bathi basilokuza ngenkani bafaka ama-double candidate wabo lezanu ukuthi besebenze ephalamende abaqhubeke sobona khona siyabona
Studio 7 linjani basakazi bamabahle basakazi abakhuluma indaba eziqondileyo mina umbuzo wami bokuyilowo ukuthi bengicela ukubuza ukuthi kathi yena uChabango le-CCC kungathi into yakhona ayibonakali kahle ukuthi i-CCC ngekaChabango kumbe ngekaChamisa inkinga yakhona lokuthi khona uChamisa wasuka waba yi-1 ayikho vele iparty engenabasekeli bakhona like abakhulu bakhona like o-vice president o-secretary o-treasurer yena inkinga yakhe uChamisa ubambe wonke ama-position that's why kusenzakala into enjalo manje nangu-ke uChabango sesithi akumelanga abantu basebenzise besebenzise i-CCC i-CCC akusele omunye umuntu ayizayisebenzisa ngaphandle kwakhe njalo ubuso bukaChamisa labo bathi kona kumele akusela muntu okumele asebenzise ubuso bukaChamisa uyalisa ngisho lo mnikazi webuso hayi thina i-politics yakhona ngani ayisabonakali kahle ayisazwakali kahle
Studio 7 mbingelele basakazi bami labalandeli uMthimbane lo mfokasiwela ngilapha eliphansi ngakubona kudala mina Studio 7 abantu ukuthi nje singatshana ngamakhanda sikhulume sesikhulumisisisa akulalizwe elingalungiswa ngamavoti sidliwa kanje egcekeni ilizwe lilungiswa ngabantu babo sakusho kudala abaphakama abantu eBotswana eGoli South Africa bulawayo Harare bengene emgwaqweni belungise ilizwe lakibo ngoba lento le seliyekela umnankage waze wamila impande angithi manje mase limekele buso kwesithuwe emila impande kanje lokho esibhizi nje sikhuluma nje ngomlomo akulanto badala bami ezolunga abantu abaphakama bengene ngamakhanda uChamisa lokho vele uthule kungakho wathi ma edliwe wathi ekhoti akayi ngenxa yokuthi uyazi ukuthi bona le zanu PF bakhuluma njani banobudlelwano so bantu bakithi asiphakameni ezimu lapha songathi manje sonke isikhwehle nje siphandela la ingane zazo sokudla abantu le family yabo kodwa sonke isizwe hayi hlobo zami akusela lutho ngiyabonga ikhambele odini
ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, owayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump usesole umthethwandaba wesigaba seColorado onqume ukuba akasoze avunyelwe ukuncintisa kulesi sigaba kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo ngoba wathinteka kumvukela owenzakala nyakenye. UTrump uthe isinqumo lesi sembathise ilizwe ngeyezi lenzondo. Umthethwandaba weColorado uthi phansi kwesekelo sombuso salesi sigaba, uTrump ngoba wathinteka kumvukela owazakala ngokuthi iJanuary 6 insurrection akumelanga avunyelwe ukuncintisa. Lokhu kutsho ukuthi kaseyikuthola amavoti ayithoba minwe munye awesigaba sokhetho esithiwa Electoral College avela kusigaba seColorado. Kodwa zikhona ezinye njalo izigaba ezithi zizathatha inyathelo elifanayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
This has criticized me in Sindavaichi. It was predictable ngoba banengi ababe sitshwe njalo laye ama-actions akhe ngokutshela abantu and laye khonokho alokho ekutsho ukuthi uza suspend i-constitution uzakhupha lokhu ulokhu enika i-evidence but i-Supreme Court ngeyakhe nguyo ayifakayo, so sizabona ukuba kuzahamba kanjani. The most interesting part I find about this is ukuba it plays right into his own argument AMA states right angithi bahamba befaka ama fake electors ukubesithi each state decides. Remember ukuthi ama elections are run by states, they're not a federal thing, although they have AMA federal consequences. Each state runs its own elections. So the state of Colorado has decided which Tina Asimfun. So it will be interesting as Supreme Court, over the Supreme Court will recognize those state rights which Colorado eaten. Furthermore, Roe versus Wade, the Lena A abortion was set aside because of our state rights. They set it back which our states must determine their own course. And our states are manning actually no, you know, has decided one way or the other. So it will be interesting whether our judges will totally swing which will change the partisan in favor to Trump.
Yeah, manje nxa sikhangele amanye ama states alakho yini ukuthatha inyathelo elifanayo ama states anjengabo Georgia.
Kakhulu asemaningi ama states avele there's currently I think 25 cases afana lawe Colorado abafuna ukuthi bemkhuphe ku ballot and a lot of them have a good chance of passing. Just like Colorado, nge 9 electoral votes there is a lot for someone to lose. Then again, these judgments could swing the sentiment in his favor. There's a big rebel mentality lapha in America, just because ngabafuni mina ngizam support. Abanye even who don't agree. But at the same token, there are a lot of his own people who are actually fed up with him that he.
Lo-ke bekungumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Ohio khonapha kwelemelika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa-ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa etheswa icala lokuvimba abalembono ehlukeneyo likahulumende ngokubuthana ukubalisa abakade befuna ukuhlangana betshengisa usekelo lukamnumzana Job Sikhala ngesonto. Abecele le-MRP abakade befuna ukwenza umhlangano we-rally eMakhokhoba obusenziwa lamhlanje labo balisiwe ukuqhuba lumhlangano ngamapholisa. Amapholisa aphe isizathu sokubana bengahlangani ngoba abebandla le-CCC bakhangelelwe ukutshengisela ilizwe lonke jikelele. Ngalokho amapholisa athi wona akusoze kube lula ukuthi bavimbe kumbe ukulondoloza ukuthula. kodwa ke bona abe bandla lesi batshele iStudio 7 ukuthi lokhu akusilo qiniso ngoba bengaqoqi ukutshengisela lokhu okukhulunywa ngamapolisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ntambama ngo-7:30.